Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 22 kuMbimbitho 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Ama trainings sesiyenzile from uma constituency elections officer right down to some police officer. Sesi deployed ama 10 lapha kuzasebenzela khona abantu lezane ndawo ezingela ama infrastructure. Si deploy ama 10 sifakile lama police ukuthi asikhangelele lezo ndawo.
Inhlanganiso yezekhi ithi asekusiba ngayisiphezulu amalungiselelo wokhetho lwama-by-elections oluqhutshwa ngomgqibelo kuyona le impelansonto.
For example, le asthma kuyini okunye okungayenzakala ukuvi sibe kwazi kulokuthi abantwana baphokuhlatshwa nje laze abantwana asuzibakwanisa ukuthi bakhuluma abanye bakhona ukuthi bayisima kanjani akuhlatshwa yes kuyela i-COVID but lapho siyafisa ukuthi ngabe siyakwazi ukuthi i-effect yakhona yalijekiseni abayihlatshwayo yini inovele enxa yezivela ele ngimkhuhlane kanjani.
Abazali bathi bakhathazekile ngodaba lokusilela kolwazi lemfundo eyeneleyo kuhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Umongameli Joe Biden uselubhekise e-Europe lapho akhangelelwe ukuphatheka emhlanganweni lomanyano we-NATO lowe-EU kanye lamazwe aku-G7 lapho abazacubungula okuphathelane lempi esaqhubeka phakathi kwele-Russia lele-Ukraine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abalawula ezokhetho elizweni abeZimbabwe Electoral Commission bathi asekusibanga esiphezulu amalungiselelo okhetho lwama-by-elections oluqhutshwa ngomgqibelo kuyonela impelaviki. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abamabandla ezombusazwe abakade bephume ijumo bekhankasa iZimbabwe yonke bedinga usekelo lokuvotelwa kukhetho lwama-by-elections sebegqibela imikhankaso njengoba sekusele insuku ezine kuphela ukuthi kuvotwe. Abalawula ezokhetho elizweni abezekhi bathi sebelungele ukuphatha lolu khetho njalo konke sokuhlelwe ngendlela belandela isisekelo sombuso ngezokhetho. Umqondisi wezekhi wobulawayo umnumzana Innocent Ncube uchaza kabanzi ngokulungiselela ukhetho mhla ka 26 Mbimbitho.
Ama trainings sesiyenzile from uma constituency elections officer right down to nanta siyaqedisa ama polling officers. Sesi deployile lama 10 lapha kuzasebenzela khona abantu lezane ndawo ezingela ama infrastructure. Si deploy ama 10 sifakile lama police ukuthi asikhangelele lezo ndawo. I-material asikayifaki simelele ukuthi final deployment nxa abantu sebekhona lama police sesiyafaka yonke i-material.
Uqhubekele phambili ekhuthaza amabandla ukuba babone ukuthi amabizo alabo abazaqopha ukhetho afika masinya ezekhi.
Ithe process esilungile bonke ama-electoral officers bonke sebekhona. I-training like I said ukuthi sitrainile sa-deploya phose konke kusoku-right lama-ballot paper. Alright, bebekhangele lama candidates lama political parties zakhangele khona bezwakhangela ama election agents ama political parties aku process yokuletha abakhuthaza ukuthi ama candidates ama election agents bahambise ku Mrs. Kube onguye DO bahambise kulesi card athi ngama last minute ukwenzela ukuthi bathole ukuphathisa.
Onqintisa kukhetho edinga ukumela ibandla le-CCC esigabeni senkulumane edalele ephalamende umnumzana Phulu kucaca uthi baphakathi kokulungisisa konke okufunwa ngabezekhi.
Wathi sisazama ukulungisa amaphepha akhona wonke kule administration yokulungisa iyenza So who campaign as this campaign as this kind of land which is in our petrol. So what is this Kishman up and what would you?
Ilunga lebandla leZANU PF umnumzana Joseph Chuma uthi akalansolo ngokusebenza kwezeki.
Amalungiselelo la ahambe kuhle sesiyenzile konke okudingakalayo ukubana sikhankase sikhangelele ukubana kuze abantu le-election elokuthula njalo lokungesikhiwa free and fair njalo sikhangelele unqoba futhi. Kula nje engathi ngiyalusola ngiyaluncoma okusalayo yilona izeki kumele yenze umsebenzi wayo and ngibona abantu bayazama ukwenza umsebenzi wabo bayazama ukuphanjaniswa futhi ngabantu abaningi abangafuni ukuba into le ihambe kuhle. Kodwa kwakade besibona ngantu umsebenzi wabo abawenzayo muhle njalo kumele siwusapote siwuncome. Asihambeni singabi lovalo singalandeli ebhokisini.
Mhlaka 26 Mbimbitho izwe liyakukhethwa libuyisela inkokheli zekhansili lezedalela ephalamende ezaxotshiswa ezikhundleni ngendaba zokudonselana kumabandla aphikisayo. Ngasikhathi sinye abekhomishini eqondisa ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission phezu kokuqondisa lolu khetho bathi bathanda ukwazisa uZulu ukuthi lokhu beqhubeka ngolunye uhlelo lwabo lokubhalisa abantu ukuba bathole ilungelo lokuvota voter registration kulungiselelwa lokubumba izigaba ezintsha zokhetho lomnyaka ozayo oka 2023. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abanye abazali bathi bakhathazekile ngodaba lokusilela kolwazi lemfundo eneleyo phezu kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 olusanda ukusungulwa nguhulumente. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuza ngesikhathi uhulumende eyazise ngokusungula uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 olugoqela abaleminyaka elitshumi lambili kusiya phezulu, iningi kungabantwana besikolo, lona olusungulwe izolo mhlaka 21 Mbimbitho. Omunye walaba bazali ngunkosikazi Bahle Nyathi wasemzini weBluffville eHarare othi lokhe engakuzwisisi ukuthi kungani kumele abantu bahlatshwe lelo jekiseni lanxa walihlatshwa yena.
Ay, mina kodwa ngu-understand lokho ukuthi kuthiwa abantwana behlatshwe ivaccine ngoba even lathi ebadaleni vele zange ngu-understand. Lanxa sahlatshwa kodwa hayi vela sekuzwisisa okwinto kwakhona. Sesiphungukwenza nje ukuthi njengoba kungumthetho we-government kodwa aku-understandeki lokho ukuthi sivume ukuthi abantwana behlatshwe ivaccine.
Uthi akavumelani lo daba lokuthi abantwana balihlatshwe lelo jekiseni unkosikazi Nyathi esithi ngoba kulokhe kungakabi lolwazi olwanelayo ngalo abanjengaye besemnyameni ngokusebenza kwalo.
Ngoba nxa kuhlatshwa abantwana kwamfana umntwana angenwa umkhuhlane futhi weseqalisa ukuhluphe zegule zezenzane.
Umnumzana Raphael Phiri waseHarare uthi ufisa ngaye uhulumende uyacaca kulokho okungenziwa ebantwaneni abavele bephila leminye imikhuhlane engathelelanwayo njalo ingelapheki.
For example, ule asthma kuyini okunye okungenzakala ukubi sibekwazi kulokuthi abantwana baphokuhlatshwa nje plus abantwana asuze bakwanise ukuthi bakhulume abanye bakhona ukuthi bayisima kanjani. Akuhlatshwa yes sivele i-COVID but lakho siyafisa ukuthi ngabe siyakwazi ukuthi i-effect yakhona yale jekiseni abayihlatshwayo yini tunovele inxa yezigulela ele mkhuhlane vela njalo.
Kodwa uhulumende uthi abazali kabangesabi bavumele abantu babo balithole lelo jekiseni lokuzivikela ngoba lingelangozi. Umnumzana Thaunga Nandoro isikhulumeli sogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary ulandisa kabanzi ngalokho.
Because these vaccinations have been seen to be safe and they will also assist us in managing the spread and the prevention of COVID-19 within our schools, also within the communities. We want to make sure that all our schools are COVID-free when we open schools in next term.
ngoba la amajekiseni ahlolwa atholakala ukuba alungile njalo ezosiza ukulondoloza kusabalala lokulondoloza kwaleli gciwane ezikoleni zethu kanye lasemphakathini. Sifuna luphele lolu bhubhane lwe-COVID-19 ezikoleni zethu nxa sezivula kutheni ezayo.
Lolu hlelo olusungulwe nguhulumende lokuhlaba ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 kulabo abekade bengakahlatshwa lwehlukaniswe ukuba lwenziwe ngezigaba ezimbili. Esakuqala kungesisungulwe mhlaka 21 Mbimbitho, sizophela mhlaka 4 kunyanga kaMabasa. Esesibili sona sikhangelelwe ukuqala mhlaka 2 ngoNkwenkwezi kusiyafika kumhlaka 15 wenyanga inye. Uhulumende uthi uqhuba lezinhlelo ngenjongo yokufuna ukukhuphula inani labavikelekileyo ngokwaneleyo elizweni ukuze anelise laye ukufinyelela isilinganiso esikhangelelweyo umhlaba wonke jikelele sokungamachumi ayisikhombisa ekhulwini 70% sabasebevikelekile ngokugcweleyo i-global herd immunity kusiyafika inyanga kaNhlangula kuwonalo umnyaka ka-2022. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umongameli Joe Biden uselubhekise eEurope lapho akhangelelwe ukuphatheka emhlanganweni lomanyano we-NATO lowe-EU kanye lamazwe aku-G7 lapho abazacubungula impi esaqhubeka phakathi kwele-Russia lele-Ukraine. Umongameli Biden izolo uthe kusobala ukuthi ele-Russia lingahlasela inkundla zebulinjini i-cyber attacks lapho elilesiqiniseko sokuthi kuzalimaza elemelika njalo lisebenzise izikhali eziyingozi kakhulu kwele-Ukraine ezama-biological kumbe ama-chemical weapons. Ngakwelinye icele umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations uthi kuzaba lukhuni ukuthi impi le iphele ngakho izadonsa isikhathi eside kukanti kufanele amazwe omabili akhumisane umlotha kube le-ceasefire. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Okokuqala mbona ngathi singakhangela khonokho ukuthi uJoe Biden uya khonale e-Europe kusipha umahluko omkhulu phakathi kwakhe uJoe Biden lo former president lo obekhona uPresident Trump. Lokhu kutshengisa ukuthi NATO le-G7 asengamazwe anga aphilayo abambeneyo ahlangeneyo angamazwe anga-organizwa njengalokhu uBiden ekwenza ukuthi njengomkhokheli womhlaba aye khona ngale bayihlangana bakhulumisane babone. Kumbona ngathi kuyasiza ukuthi kwenzakale lokho ngoba nxa kungenzakali iRussia izabona ngathi yiyo eyinduna kuphela, yiyo eyinqwele, yiyo eyenza kungaze kwenzakala lo. Ngoba ungathi uyakhangela khona khonokho kungena kwayo iRussia e-Ukraine, ivele ilwisana le-NATO, iyakolomba, ifuna ukuthi ichophe ukwenzela ukuthi bese kungathi kuyavuka umsindo. Kungavuka umsindo bese kusiba lempi yona leyo mhlawumbe ngeke iqiniswe impi yama-nuclear. Kodwa ke ukuya kwakhe uBiden kwenza ukuthi iRussia ingabi lesi sindo kumbe ibe legunya elikhulu lokuthi iphezulu izibambile yenza umathanda yenza intando yayo. Ingachaya iUkraine nxa ifuna, ingachaya elinye ilizwe nxa ifuna. Kuyayethusa la ukuthi ibone uBiden esukuma esiyahlangana la lamazwe.
Siyabona njalo umongameli Biden esithi ele-Russia lilakho ukuhlasela inkundla zebulenjini ezemelika njalo lisebenzise izikhali eziyingozi wele Ukraine. Ubona lokho kusenzakala yini?
Yelayo iRussia yakhona leyo fanele ukuthi ime icabange ukuthi nxa izawuqalisa konoko iqalisa into eyaziyo ukuthi izayimela. Ngoba angithi ungakhumbula kuhle kuhle iRussia iyi-superpower of course, kodwa ke ike yaba kuma-sanctions, ike yaba ku-disinter creation yona ngokwayo idabukana phakathi amazwayo ephuma njengakhona lokhu nje okwe-Ukraine ukuthi kudala yayingxenye yeRussia ngoba ayisikho ukuthi i-US layo kayilazo izikhali ila okukhona lapha ukuthi i-America iyabiyigwegwa ukuthi ibidubula ukwenzela ukuthi ibone ukuthi ho lesi sikhali sijaye lapha sijaya kanje lesi sikhali sisuke laphana sisuka phezu kwemota enjani phezu kwefremachina enjani. So ke mina nxa ngimuzwa nje etsho njalo uBiden ngiyamuzwa kodwa ke uyabelokhu egolomba ukwenzela ukuthi iRussia engxenye ize ibe enticed ukuthi isebenzise isikhali engamelanga isisebenzise. Then ke kubangethi khona lapho mbona ngathi sokungaba lokuchitheka kwegazi okukhulu kakhulu. Kodwa-ke angiboni ukuthi izakwenza iRussia izamele ukuthi izibambe yenze khona lokho eyanelisa ukwenza khathesi.
Lowo umnumzana Rafael Mthombeni, ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo eseDallas eTexas khonapha eMelika. Ku-Life Talk namhla kuhlelo The Connection, sicubungula okwenziwa ngabasakhulayo lapho kulungiselelwa ukhetho lwama-by elections oluqhutshwa ngomgqibelo kuyona le mpelaveki. Esigabeni sethu lapho esigxile endabeni zabasakhulayo ukuze sizwe imbono yabo ngokwenzakala elizweni, kuliviki uMichael Ove weStudio 7 exoxa nomnumzana Nigel Ndlovu osakhulayo wancintisa kukhetho luka-2018 ukuze sizwe imbono yakhe ngokuphatheka kwabatsha kukhetho lama-by elections.
Kuqakathekile ukuthi abancane bengene endabeni zikahulumeni ngoba thina untanga yithi sikwazi indaba ezisuphayo lapho esihlala khona. Untanga osemakhokhoba lontanga osemfakhosi siyafanana ngenduku esilazo lapho eZimbabwe. Yibo ontanga abakwazi ukuhambe besikhulumela be-address ama-challenges esinawo lapho esihlala khona endabeni ezigabeni zethu esikizo.
Ubona ngani abantu abasakhulayo bayaphatheka na kukhetho lolu?
Kunama-challenges amaningi abantu abancane abanawo lapha eZimbabwe endaweni zama-elections. Okokuqala okuhluphayo, abaningi abarejistanga ukuvota, abaningi abanawo isithupha. So kuma-by-elections lawa azayo, abaningi amboni ukuthi bazaparticipate-a, abantu abancane amboni ngoba kunama-challenges amaningi. And then uma sesigayela le ndaba zodlakela, ama-youth amaningi ale-culture yokwethuka ifiyete kwazi ngesikhathi samgaba umgaba wachiya esabisa abantu abaningi and intanga iningi lokhu ecabanga ukuthi hhayi uzima ungena endaweni ze-politics ngoba zanyamalalisa into ezinjalo. So ngezinye izinto ezenza abantu abancane bengafuni ukuzibona bencedise endaweni zabo zama-elections okhetho because kulodlakela udlakela lolu luvela kuma-political party luvela kumapholisa. So yiwo amanye ama-challenges akhona embone ngane afici abantu abancane ukuthi be-participate kuma-elections la abuya ama-by-elections especially. And sisiya ku-2023 I think yiwo amanye ama-issues wona la aza-affect-a futhi intanga indawo yezithupha especially ngapha emathebeleleni nendawo yedlakela lena lenje i-culture yokwesaba, i-culture yokwesaba. Umuntu uyakhetha ukuthi wangcono ngezithengise amabhanana ukuthi ngiparticipate entweni ze-politics kumbe ngiye ku-political rally ngoba iyagcina sengilimala khona ngani.
Zikhona inhlelo na elizweni ezijonge ukusiza abantu abasakhulayo abangelazi izithupha?
Inhlelo zikhona, ngibonile emaphephandabeni I think last week besithi bazarola out i-blip yokuthi abantu abangenazithupha bethathe izithupha. Manje i-challenge esuke ibe khona ukuthi i-information le ayifiki endaweni ezinye okugcwele khona ama-youth angenazithupha. Sibilinhlelo zikhona, akhona ama-NGOs azama ukuphusha ukuthi abantu berejiste ukuthi bevote, abantu bethole izithupha, kodwa ama-youth maningi angenazithupha. And i-process yangkhona yokuthatha isithupha i-process ecina ukuthi isikudaka. Into yokumele uyenze nge-one day ecina usikhamba ama-4 days, 5 days, okuthi ama-youth acine sekhalala.
Si gqiba lingxoxo Nigel ngicela uthuphosa lamazwi akho okugcina enkuthazo kwabasakhulayo ukuthi labo babona ukuthi kuqhathekile ngempela ukuthi baphatheke ukukhetho lwama by elections kanye la kukhetho oluzayo luka 2023.
Mina njengomuntu omutsha ngicela ukuthi abantu abasha be register ukuthi bevote. Xa ulesithupha ngiyacela ukuthi register ukuthi uvote. Ungene kupolitics ujoin ibandla olithandayo xa uzilele wedwa ukwanise nawe ukuthi uparticipate as a young person xa usufikile umnyaka wakho umza wakho ukuthi uparticipate. Sonke singamazi mbagwenza akube le unity of purpose abantu abancane bengasetshenziswa ngama-political parties ukuthi benze udlakela kwabanye. Sonke sisho bezimbabwe sonke singamazi mbagwenza singasetshenziswa ngama-politicians ukuthi senze udlakela and asivoteni peacefully sihlonipha ama-human rights abanye abantu nje.
Lo mnumzana Nigel Ndlovu osakhulayo wakobulawayo exoxa lo Mike Ove we Studio 7 njalo bazaqhubeka ngale ingxoxo kabanzi kuhlelo lwe Life Talk olwabatsha The Connection ngemva kwalona lolu uhlelo lwendaba zesindebele khonapha ku Studio 7. Kheli welinye lamacele eMDC unkosazana Thokozani Khuphe uthi ukhetho lama by elections olwenziwa ngomgqibelo oliviki ukhuthaza wonke amalunga ebandla lakhe ukuthi avotele abancintisa bemele ibandla le Citizens Coalition for Change.
In our previous announcement that we are going to be working with like-minded opposition political parties because we are stronger together and that we're going to give a signal on who our members to vote for in the upcoming by-elections. I am therefore today announcing that we are calling on all our members, all MDC team members and supporters to go and vote on the 26th of March for Citizens Coalition for Change candidates. Go and vote for Citizens Coalition for Change candidates across the country. By voting on the 26th of March, we are building a strong foundation for a resounding victory in 2023.
Lo ngonkosazana Khuphe owethulela inkuthazo emhlanganweni awenze le ntatheli zindaba kobulawayo izolo. Okwamanje wathi sizwe ukuthi abalaleli beStudio 7 bathini ngaleli nyathela elithethwe ngumakhuphe.
Mina igama lami nginguKhumbu kaMlilo. Izolo ngijabule kakhulu uma ngibona umakhuphe i-press conference yakhe ngilalele ngayiqeda. Engikuthandileyo ukuthi ugqugquzele abalandeli bakhe ukuthi bebe ngemva kukaChamisa besupporte uChamisa njalo esitsho ukuthi laye usupporta i-CCC. Okutsho ukuthi i-CCC iyakhula kakhulu or iyandlondlobala ukuthi iza ingayikhipha iZANU-PF. Mina ngiyajabula kakhulu ukubona iparty e-powerful kanje. EZimbabwe sike saba sesidangele singasakwazi ukuthi ikhona yini enye iparty njengoba i-MDC ingasacaci ukuthi kuhamba njani. Hhayi kodwa ma sebebambana kanje, hhayi lo makhuphe la esebuyele kanje, hhayi ikakhulu thina abantu besindebeleni bekusizwisa ubuhlungu ukubona umakhuphe bemside line kanje, kodwa maye la esekhona hayi indaba ezimnandi kakhulu
zini. Ibizo lami ngibongani okadonga. Lokho kwenziwa ngumama umakhuphe kusitshiye thina egcekeni njengabaseleli bakhe. Thina besigijima la sihamba layo umama simsapota konke akwenzileyo. Kodwa ngathi sesebuyele wayakhonalo kuyena lwana umfana oChamisa i-CCC yakhe leyo. Thina sesisele sinje just ordinary people azisela nje lapho esibambelela khona ngoba nasehambile sekhosile. Yena njengomuntu vele omkhulu kupolitics yena ethwele sakhe isikhundla si-right wazamnika isikhundla, kodwa thina nje ordinary members asibenefithi lutho njengathi kobulawayo sesisele futhi sodwa nje sisegcekeni yena sejijima sisapota lanti bakhona le Harare. Okuyikubuhlungu kakhulu into ezenzakalayo kupolitics lezi.
Ningabe linjani ku-Studio 7 okhulumayo uNkosi Masimagaya lo. wakuzalelwa kwelu kungena kwa mama ukhuphe ku sisisile ayi songathi kubonisa indlela engahle umama sengena amaqembu namaningi kakhulu aphume aphinda abe futhi ngani uba umakhelwane wezano aphinda aphuma engapha asamthweli kahle ukuthi manje ngabe esiza ngobuhle nobuyi kodwa into yakhe ayizwakali kahle ayizwakali kahle asikamthembi ukuthi angabe sesezinto eqondileyo yini
salibonani salibonani lonke basakazi kanye labalandeli be-Studio 7 mina ibizo ngingobutho ngokomoya esibongo laphana ephuma kanye laphana esentana abanye bazi ngokuthi kusesentana mina bengicela nje ukuthi mphawule ngesenzo sikamama uMakhuphe esokuthi ekhombisa ukweseka i-CCC mina ngibona ngathi umama uMakhuphe wenza umsebenzi omuhle kuhlelo kuyana ukuba kuya ngami impela ngabe la wonke amaqembu aphikisayo abayimbumba bonke bebendawonye belwise isikhondla-khondla lesi siyizane esiyiso esihlupha wonke umuntu ezweni lakithi inkinga esilayo ezweni leZimbabwe yizano kuphela akubanjani bonke abantu abengathi bengezwa nalabo abanye abamaqembu aphikisayo bebambane ngoba bayazi ukuthi abamaqembu eyiwodwa nje akukho lapha ngakho naphambi kokungaphandle kokuthi babambane babe yinto eyodwa
akudube lokukhuluma naye lani Alexander esawu egoli la ukungena kwamakhuphe kuthamisa khona kuyinto enhle ngoba kuyabonisa ukuthi uyazwisisa ukuthi bengayala lokho behlukene kuyakufana lokuthi amavoti wabo bawachitha kumele ukuthi bebambane ukuthi amavoti ababe ndawonye ukuze bekwazi ukuthi beyenze into ebambekayo ngoba ngeke bekwazi ukulwisana lezano bechithekana lokho kuyinto enhle ukuthi bebuyele bebe ndawonye beqhubekise bekwazi ukuthi bengakwazi ukulwisana lezano
mina ngingosamamo indaba kamama uMakhuphe laphana okujoyina i-CCC angiboni kuyindlela enhle ngendlela abamphatha ngayo uMakhuphe ngesikhathi ku-MDC ngendlela ababemlwisa ngakhona kuyadanisa kakhulu ukubona namhlanje sengovuka esesithi abantu kabavotele i-CCC ngiyavuma uma bethi i-politics i-dirty game ngoba hayi inzima le ndaba
igama lami ngu-Scomplice kuphela ungena kukaKhuphe joyinana naleli bandla lika-Nelson Chamisa elibunjiweyo ngibona ungani kuyibugwala lokuswela kwamandla kukamama uKhuphe ngoba bake bathukana kanzima noNelson Chamisa ngendlela okwenzakala ngakhona ekuthi umnumzane uChamisa usuke wangena esikhundleni lesi sokuphatha engazange walandela imithetho lezimiso ezikhona ebandleni le-MDCT. So ngibona ungani nxa ephakathi kuzovuka nezikhwili eziningi lapho kuzoba nokushayana kuzoba nokuletha inketha beshapi
igama lami ngingubrighton kuthanelwa swanda ngise-South Africa ngumuntu olandela ezepolitics kakhulu kodwa kangiso muntu olilunga le-political party eyodwa eZimbabwe izolo ngibe lokumangala kakhulu ukubona uKhuphe esevunule impahla ye-CCC ethi abantu bonke bavotele uChamisa ngemva kokulwa kwabo kakhulu kweminyaka yonke naleyo bebanga isikhundla lesi satshiwo ngutsankrayo ku-MDC ukujoyina kwaKhuphe kuzoxabanisa abalandeli abaningi ngoba uKhuphe bengamthembi ngoba uKhuphe wayenza ama-recalls ama-MPs yikho kwaqina sokudala ukuthi kube le-party entsha i-CCC singazi ngokuya phambili ku-2023 ela leya okhangelele kakhulu ngabantu abaningi ozoba lokhetho ukuthi bazosebenza kakuhle or kuzoba nokulwa futhi kodwa mina ngibona ngokuya ngokwesikhathi kungaba yinto enhle if wonke ama-political parties amancane bangajoyina iparty eyi-1 bengena kwi-CCC.
Labo ngabalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo ngenyathelo elithethwe ngonkosazana Thokozane Khuphe lokukhuthaza amalunga ebandla lakhe ukuvotela abe-CCC. Selugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.